abezempilakahle bayatholakala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo, but abe-health vere yibo abantu abaqala ukufika kundawo leyo. Zonke zona lezi ezingabuthana abantu abahlanu abambalwa mpishana, make sure ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele. So abe-health bayabe khona zonke indawo, kungaba kusezikolo ezibhekana, make sure ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenje phakathi komumo esilawo wekholera ziyalandelwa yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho, usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakhali khona, but ku-district yewange ikhona ikholera, but endaweni lapho engihlala khona e-village of Wange National Park Edge, hhayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo. But ukuba khona ukhona in the district, and ezinye indawo ungathi ufike khona, I think singaba engozini enkulu kakhulu, because iindawo ezinjengezethu lezi kulabantu abaningi, kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe lekhesi yokuthi silawo umkhuhlane lo ekorela. So abe-health ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo. Ngilabo sokathi esinkuluma kanje, sisezinye iindawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place. So bayabambe umsebenzi omkhulu kakhulu. Okwakathi esilapha endaweni yami lama-neighboring wards, hhayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela, but in the district sokukhona. So ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana, yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iindawo zinye sezinawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona, amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi. Isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sili, but this time yalathi amanzi akhona, and siya ayasincedisa ukuze sivikele umkhuhlane wona lo wekorea.